Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela go Studio 7 ngolesine mhlaka 27 na kunhlolanja 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuwa asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi angiholi ngihola iTubob. Bese kuthiwa kuTubob yena le yabangiholisa yena ngikhiphe futhi eyinye.
Abantu abaningi bathi uhulumende kumele alungise umnotho oqhubeka ubhidlika, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi.
Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulume ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapho yaphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Inhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions ipha uhulumende weMelika isikhathana sokuthi esule izijeziso zenotho owazethesa inkokheli yeZANU-PF.
Ukukholekthwa kwezimbi kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke lama-reserve nje konke kungumlando omkhulu, njalo angikwazi ukuthi sizakwenzani.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kayisenelisi ukuqhuba inhlelo zayo ezitshiyeneyo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo olunezinto ezingamachumi amabili athi kumele zilungisiswe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi uhulumende kumele alungise umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakhulu belomsakazi Studio 7 bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuvula amavinkili la. Abantu abaningi behlupheka ngenxa yokugubudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Bathi bephula inhliziyo ukuthi uhulumende ufuna njalo ukuthi izisebenzi zithathele omunye umthelo we-tax okukhanya engani imali yakhona yiyo ezosetshenziswa ukuvula amavinkili amasosha, amapolisa labanye abezomvikela. Bathi akuncedi lokuvula isikhwama semali yezisebenzi zikahulumende esizabizwa ngokuthi yi-Civil Service Mutual Savings Fund esakunceda izisebenzi. Omunye wabathwala ngodaba lolu ngumnumzana Obert Masaraure okhokhela inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ.
The Garrison Shops initiative is not a product of consultation.
Amavinkili la kabasitshelanga ngawo sikholwa ukuthi nxa befuna ukwenza loba yini ngemali yethu kumele bakhulume lathi njengesisebenzi. Njengesisebenzi asisoze sikuvumele lokhu. Yindlela nje eyokuntshontshela ezinye izisebenzi ukuthabisa ezinye kuzaxabanisa izisebenzi kuphambanise ukwenziwa komsebenzi.
Omunye njalo wabakhala ngokuvulwa kwamavinkili abezomvikela lomthelo we-tax unkosikazi Mavis Chuma ohlala eMavuku eHarare.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuwa asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi angiholi ngihola iTubob. Bese kuthiwa kuTubob yena le yabangiholisa yena ngikhiphe futhi eyinye ihambe iyefida imuli yesotsha. Ngithi kumfida aphinde futhi ayithenga ukudla ezitolo ezichiphileyo. Ayi angingazi ukuthi uhamba njani sibili siswela abameli.
Umnumzana Gideon Shoko unobhala ubona ngezisebenzi kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa okwethulwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okumangalisayo yikokuthi khona kanti nxa sekwenzwa izitolo ezamasosha ezizabhadalwa ngabanye abasebenzi yindaba enjani yona le? Lake layizwa khonapha emhlebeni ukuthi khona kulabanye abasebenzi ababhadalela abanye, even kumakhampani eZimbabwe la akula obhadalela omunye.
Kodwa umele abatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mnashe Mthutha uthi silungile isinqumo ethethwe nguhulumende.
Into yama-Garrison Shop iqakathekile kakhulu. sikhangele ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumende uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe ezihlanganisela laba bebutho laba sesipholiseni laba semajele balezifiso zokuthenga izinto bethenga izinto ezingaduriyo. So into le iyaba protector kakhulu ngenxa yokuthi izitolo ezabe ziphakathi kwalapha abasebenzela khona.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ngamandla onke ukulungisa umnotho obhidlikayo loba nje inhlanganiso ye-International Monetary Fund isamba kwethula umbiko othi ilizwe leZimbabwe lizayihluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso le ithi eleZimbabwe lidinga imali eningi yokuphandela uzulu ukudla okudale ukungavuni kahle eminyakeni emine edluleyo kanye nobukhohlakali okumangalisayo ikakhulu kuhulumende kaMnangagwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kobulawayo khona uZulu waleli dolobho ukhala ngokufanayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabachothoza isinqumo lesi ngumnumzana F. Ncube, unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ungaboni ilizwe selilezitolo ezakhelwa amasotsha kuphela ukuthi wazathenga okuchiphileyo uZulu omningi asalendlaleni lamba. Kutsho khona ukuthi ilizwe seliphelelwe. Sekusesayilomu, sekufile konke. Akula ndlela yokuthi uvuse ilizwe ngokwakhela izitolo amasotsha wodwa kumbe amapholisa wodwa kumbe amanesi wodwa. Izitolo zonke zimele zithengise intengo efanayo elingene yamukelwa nguye wonke umuntu elingene wonke umuntu. Hayi, lokho sekusenzakala. Kuyabonakala ukuthi uhulumende secithelwe selahlekelwe kakhulu ukuthi angawuvusa kanjani umkhono welizwe leZimbabwe.
Umbalisi ofundisa edolobheni leli unkosikazi Sikhangele Ndebele uthi kudida ingqondo okwethulwe nguhulumende.
Isinqumo lesi esithethwe nguhulumende njengamahlaba ezulu thina sijabule ngoba sinje lathi singama civil servants athi leholo esiliholayo aleneli. So why kumele abanye abantu bethenge into zithiphile thina abanye kumele sithenge zidula? Kade ayisiyo baba wethu yini? Anti ubaba kumele linganise. Kade alright, even ungaso civil servant laba abanye abangaphandi labo benzeni? Hayi, kungcono ukuthi kuhlalelwe futhi phansi becabangisise ngendaba le.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ngqabutho Chabalala uvumelana laye.
Le ndaba yokuthi amasosha abe le ndawo yayo yodwa yokuthenga ngibona ukuthi kuyindaba ehlakaniphileyo kakhulu. Ngibona lapho ugovernment uphambanise kakhulu ngoba le nto ayikho fair. If amasosha esiba lesayo isitolo lamapholisa ezaba lesayo isitolo, bonke abantu abasebenzela ugovernment bezaba lezitolo zabo ezishiyeneyo, o abazali balabo bantu babe thenga kuphi?
Lo mnumzana Nkosi Fuzwayo uthi uhulumende kumele abekwazi ukuthi ngowabantu hathi amasosha kuphela.
I-government yethu itshengisa ukuphelelwa ngalokhu efuna ukukwenza. Ayinakaneli umphakathi oyiwo oyivotelayo, oyiwo oyifakayo kulesena sihlalo. Khangela amasosha kuphela ngoba ukuthi bebekwazi ukuthi bona bayi-government yomphakathi ayikhona oyamasosha abakuboni konke lokhu. Lopho batshengisela ukuthi bona umthuli sebehlulekile ukuthi belungisile izwe lonke, so sebelungisele imuli yabo bona. Lokhu asikho ukuthuthukisa ilizwe, lokhu ukubulala ilizwe, ukuqamula njalo ilizwe futhi ukuthi abantu bengabi nokuzwana ngoba abantu ungasibebona amasosha basibebona ama-enemies.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sebenzile Mpofu.
Singabathwa bakhe sonke, awumelanga ukuthi anika amabutho namapholisa wonke. Sonke singabathwa bakhe, umuntu umzali lapha elabantwana kumele abathrithe okufananayo, angathrithe abanye ngcono kulabanye. Ngokuthi singabathwa bakhe sonke, akula munye singabuya sekhalaza kuye.
Abakubandla leZANU PF bathi bayakusekela okwethulwe nguhulumende besithi kuveza ukuba wenza okufunwa nguZulu. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingobathabile Masuku. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Abakhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF asebehlale phose umnyaka wonke phandle kwamahofisi esigodlo seMelika eZimbabwe sebephe iziphathamandla zikahulumende weMelika incwadi eveza ukuthukuthela kwabo phezu kwezijeziso lezi. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga enhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions bahambise incwadi le esikolweni seMelika izolo besithi kumele uhulumende kamongameli Donald Trump abaphendule kunsukwana ezilandelayo. Incwadi le eyepetition yamukelwe ngobona ngezombangazwe esikolweni seMelika uMnumzana Jeremy Presto othe uzayinika uhulumende wakhe. Kacho ngokuthi uhulumende kaTrump uza kwenzani ngodaba lolu. Obona ngezokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions, uNkosazana Salingoni uthi benze lokhu ngenxa yokuthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu, hathi inkokheli yebandla lezanu-PF.
Sesibona ukuthi ama-sanctions la awuthiwa a-targeted ahala any benefits kithi. So besibuza i-government e-America ukuthi isitshele ukuthi njengoba besithi ama-sanctions lawa a-targeted, how have they benefited us thina njengama-ordinary citizens.
Ilizwe leMelika lithi inkokheli yebandla lezanu-PF yephula ilungelo likaZulu njalo yehluleka ukwenza ukhetho olubalulekileyo sonke isikhathi. Ibutho leZimbabwe labulala abantu abambalwa ngomnyaka 2018 lanyakenye ababetshengisela emgwaqweni. UNkosazana Ngoni uthi ukukhahlanyizwa kwabantu akuqali ngebandla lezanu-PF lohulumende kaMnangagwa.
There is no perfect election even khona ngale America. Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapha yaphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Abasekela amabandla amaningi aphikisayo bathi iyamangalisa imibono yeBroad Alliance Against Sanctions ngoba uZulu ukhahlanyezwa ngabalandeli bebandla lezanu-PF lohulumende kaMnangagwa. Kodwa kulabanye njalo abasekela okufiswa yinhlanganiso le abagoqela abakubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UMnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule unobhala jikelele webandla leli uthi lanxa beyisekela limbono yeBroad Alliance Against Sanctions eyokuthi kumele zesule kokuphela izijeziso lezi, uhulumende laye kumele alungisise umnotho obhidlikayo ukuze abantu bakwele Zimbabwe bathole impila kahle.
Uhulumende weZimbabwe okhokhelwa yiZANU-PF kumele akhiphe laye ama-sanctions awethesa abantu bakithi. Nalokhu sitsho ukuthi kunengi uhulumende weZimbabwe okumele akulungise ukuze impilo zabantu bakithi zitshintshe.
Uhulumende weMelika lamalunga edale leSenate Foreign Relations Committee bathi ngamanga aluhlaza joko ukuthi izijeziso zenotho zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. USenator Jim Rick okubandla lama-Republicans lomnumzana Chris Coons okubandla lama-Democrats abakuhlangothi ledaleleli ele-Subcommittee on Africa and Global Health Policy bathi kumele uhulumende kaTrump angayekethisi izijeziso lezi ngoba kakukabi le nguquko elizweni selokhu ibutho lasusa esikhundleni owayengumongameli umuyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Sebecele abaphathintambo bakahulumende ukuthi bakhuthaze uTrump ukuthi afakele abanye abakubandla lezanu-PF ezinye izijeziso zenotho besithi bakhahlameza uZulu okumangalisayo. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Mulukele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sithi isiqoqela sendaba yikungabi lababusi abakwanisa ukubusa uZulu kakuhle, ukuba lababusi abangamasela abatshona betshontsha inotho yesizwe. So thina njenge-MDC sithi kawuqale ngokulungiswa into zamalungelo abantu, ukuphila kahle kaZulu.
Abakubandla lezanu-PF bathi bayakusekela okwenziwa yinhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions. UMnumzana Mabutho Moyo ongumsekeli kanobhala jikelele obona ngezokuhanjiswa komsebenzi ebandleni lezanu-PF uthi kumele zesulwe izijeziso zenotho lezi.
Indaba yama-sanctions indaba ephilayo, ikakhulu abaphikisayo be-opposition bafuna ukuzama ukumbambatha, kodwa besazi ukuthi ama-sanctions alimaza uZulu wonke jikelele.
Uhulumende kaMnangagwa usanda kubambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community emkhankasweni wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho. Ingcwethi kwezombangazwe zithi lokho okwenziwa libandla lezanu-PF yikuvala abantu amehlo ngoba kulobukhohlakali obumangalisayo kuhulumende kaMnangagwa obenza umnotho welizwe ungathuthuki ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ikhansili yakobulawayo ithi ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sokubangele ukuthi imise okwesikhatshana inhlelo zayo zokuchitha izibi, ukulungisa izitishi ezidubukileyo kanye lokuthwala abagulayo. Embikweni wethu lenamuhla, ikhansili le ithe izaphathisa kunhlelo ezimbalwa kuphela ezibalisa ezengozi zomgwaqo abesifazana abazithweleyo abamele baye ezibhedlela ngemva kokuhlolwa emakliniki ekhansili la kwezinye inhlelo. Ngalokho ikhansili ithi abahlali bedolobho bengathembi yona kodwa bazidingele okunye okokusebenzisa, yona isazama ukuthola amafutha epetulo ledizili. Unkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association utshele ostandikile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu kuyadanisa ngoba ikhansili isanda kuphula imithelo kuleli dolobho.
Ukukhwelethwa kwezibi kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke lama-repairs nje konke kungumlando omkhulu ngoba kuvika le mkhuhlane yona le ekhulu. So kungumlando omkhulu ozahlukuluza ama-residents. Njalo angikwazi ukuthi sizakwenzani, kodwa njengoba sokusiqondile ukuthi kuzamele sibambe kakhulu, sinazelele, sigcinane, kube lalokhana okuthiwa yibuntu ukuthi siyabe sincedisana njengama-residence.
Kutho ukuthi umuntu uyabe uyacela kumakhelwane ukuthi amthwalele omunye wakhe esibhedlela.
Kati make sibeyena ukhansili, futhi ukhansili ukhozile phela ama-rate akhe wonke angitho. Abantu bazaqalisa ukubhadala khathesi imali ezinkulu njengathi ngapho ntetho masabe sibhadala ama-239 e-service delivery. Kati izabe siye ngaphi yona le 239 ukuthi ichazwe khonapha khathesithi thina sizibonele khona. Yikho kuzaba nzima kakhulu ngoba lakhathesi kunzima iyaphuza i-ambulance bese khathi zicina ukudayele umakhelwane ukuthi akuncedise. Bona bazayithatha ngaphi nje lisiyele umakhelwane labomakhelwane.
Lanxa kunjalo ikhansili ithi sadinga amafutha lawo okuhambisa, mhlawumbe iwathole kube ngcono.
Ngayizawathola and kumele ibone ukuthi iyawathola ngoba kusho ukuthi kuzaba nzima kakhulu njengoba ubona amaphampazi esephenduka yonke indawo. Amaphampazi ayinto eyabile enginikeza yona le yokuthi omunye nxazeke ebhuka idaniya la uyayithatha nxa usuvambelele upampa kumbe usifuna wahlala basikwale wathi kuhambe ungananzeleli. Ukuthi ikhansili kumele idinga, kodwa phela ikhansili mntanami ikhwezi yama-retard ukuthi yena linyanga nje sifake 239 kamba ngeke ncedise yini ukuthi singandleli kuleyingxaki. Malutshwana yini kuyikhansili njengoba sebevunyele ukuthi bakhweze ngoba vele bengakhweza sizazama ngakho konke ukuthi sibhadale. Nabantu bazazama ukubhadala kutho bona bayathina lamanye amazwe njenge-South Africa bayathina le-South Africa bayathina labo abhadini labo bani bani kathi ngeke bekhulumisane labo njengoba sebengabafoyo wabo lalaba abantu ukuthi abike lisincedise yini ukuthi singathola isiyeke engangena kobulawayo senze ama-service delivery ethu abe lula ngoba vele ngiyakwazi ukuthi yonke i-service delivery ile mota ifuna imota phakathi wayibize kusebenzeke lula kuhambe.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. livestock lamhlanje sixoxa ngamavinkili okuthengisela abezomvikela impahla ngentengo ephansi lobunzima obubhekane lozulu. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amankampani amakhulu alamabhizimusi kwele China athi akhangelele ukuthi lonyaka azalahlekelwa imali enengi ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele China. Kulabantu kwele South, kwele Sudan asebe esabelweni se-Tafu. Abathakazelela ukuthi owayengumongameli womnumzana Omar al-Bashir uzamiswa emthethwandaba we-International Criminal Court esetheswa amacala okuthi uhulumende wakhe wabulala abantu abaningi kuleyo ndawo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla wethule ugwalo olulezinto ezingamachumi amabili ibandla leli elithi kumele zilungisiswe ukuze ukhetho luka-2023 luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilivezela. Izinto lezi zigoqela ukuthi iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele idilizwe kubunjwe entsha ezasebenza izimele kungela kungenela kukahulumende. IMDC ithi njalo imithetho yonke kumele ihlelwe ngendlela ehambelana lesisekelo sombuso welizwe njalo kuqedwe udaba lokuthenga amavoti ngokudla ethi kwenziwa iZanu PF. Ithi njalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kumele zivunyelwe ukuvota njalo impumela yokhetho yethulwe phakathi kwesikhathi esifitshane ngemva kokhetho. UChamisa uthi ukungena kukhetho izinto lezi zingalungisiswanga kuyabe kuyikudlala ngesikhathi ngoba kusobala ukuthi bandla leZanu PF lizaqilibezela. Kodwa abezanu PF bathu Chamisa lebandla lakhe nxa befuna izikhalazo zabo zilungisiswe kumele bangene kunkulumo zikamongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla amancane eze Pollard. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo lelunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Uhlupho lwaseZimbabwe ngolwe illegitimacy. Lama ubandla wonke kuPolati avuma wona ukuthi athi uMnangagwa wanqoba obusemthethweni. Kabala dispute loMnangagwa leZanu PF. Yikho balaphana kumncedisa ukuthi babuze. Kumncedisa benjalo sibona kungaphumi lutho ngoba bonke loMnangagwa wabo ba-illegitimate. Akumelanga ukuthi nga uMnangagwa ukhona phansi. So ngenxa benjalo thina singena ngaphi ke kuleyo ndaba yePolati. Thina sifunisa isiqalo sikhuluma loMnangagwa silungise ukuthi ndoda amavoti ethu lana amanipulethwa wakunika amavoti wawungelawo wawina uthini ngakho senzani sisiyaphambili. So sehlukana khonapho ngokuthi khona laba bantu bathi bona uMnangagwa wanqoba thina sithi hayi uMnangagwa zange ke anqobe waluza
Yebo kunjalo yini Ndlovu, ikulungiselela ukhetho elikwenzayo lokho.
Lokho sifenzayo sikho kulungiselela ukhetho, sikhuluma ngokhetho oludlulile lika 2018. Ubaba uMalaki Nkomo ngiyakwazi ukuthi umuntu ozwisisayo izinto zomthetho lezo. I-court, i-Supreme Court kayizange ithi mina ngagwa wawina, kayizange itsho njalo. I-Supreme Court yathi MDC ngathi sithi liqibelelezelwe, lisanini ubufakazi. Ubufakazi lobu sibufuna ngendlela yama-V11 ayiwo kwakubhalwa khona ukuthi lowuthola amavoti angaka. Lingalethi ubufakazi bonoba ama-V11 yikho esezacubungula khona udaba. Ezongulingalolwethanga-ke lingalethanga ama-V11-ke kunzima ukuthi sithi larotha. Kodwa ngokutho njalo bathi ukuthi izanu-ke yawina umnankakha wawina. Thina sase sikwazi ukuthi singathakwe vula ama-V11 basebegijinile ba-interfere lawo ayesele poison ama-V11 lawa ayevalelwe. Yikho sayala thina ukuthi avulwe. Sase siletha kama-issues ayesegcekeni ukuthi athi zethu li-announce ama-results azaba ma-cartage yena. On its own fundamentally kuyatshengisela ukuthi hatshi kukhona obungahambi kuhle. Sasikhangelisa unqumo ekuphume eMalawi odade batshile ukuthi yebo kambe asingeke sithi kube lokurodwa kuthile kumbe kuloyo ndlela ikhetho ongahanjiswanga ngayo. Kodwa-ke ngendlela esibona lokuradwa ngayo amafigazi lapha emafomini siyatshengisela ukuthi ukhetho azange impumela yangikhona ikhitshwe kuhle. Ngabe kwavotwa kuhle, ngabe kwahamba njani kuhle, kodwa impumela amanamba akhanye ngani aphela. Yikho kumalaba wathi yena silethe ama-V11 ukuze alalele udaba lwethu asinike isinqumo esesifunayo. Kodwa sathi thina ama-V11 lawa singeke sithi alethwe njengobufakazi ngoba agcinwe yi-16 yezanu-PF. Yikho esakwalayo.
Sigqiba Nkomo khonapho, nxa ipholadi isebenza mpela iphumelela, kuyini eselikwenzile, kuyini esikwenzile?
Ngibona ingani inkulumo ziyaqhubeka ziya phambili kule nhlelo eziningi ezikhangelele ukuthi bahlanganisa osomabhizinisi bakhangele wonke umuntu weZimbabwe ongabe la elakho afuna ukuthi akufake laphana kube ngumbono wokuthi singathuthuka kanjani. Ngibona ungani ibandla le-ZANU-PF kanye ndawonye lepholadi laphana ezona kudinga ukuthi wonke umuntu obona ukuhlupheka kwabantu ekwazi ukuthi lo mbono ulesifanela sokuthi laphana singabopha kanje, laphana sikhulule kanje ukwenzela ukuthi i-economy yethu iphakame iye phezulu. Asihlanganeni sindawonye. Ungananzelela esikudingayo thina lebandla leZANU-PF khonokho ukuthi khona abantu beZimbabwe ababuye sikhulumisane sonkeni singakhethani ngemhlobo kumbe ngombala.
Umnumzana Malaki Nkomo wake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende njalo ngowebandla leZANU-PF obexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Iningi lithi uhulumende kumele alungise umnotho, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ngemali ephansi. Kwanele olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.